yeyibandla lethu vele nxa silungisa umhlangano wethu siwuqathela phansi kumasele nxa silapha emadolobheni nxa semakhaya sikubiza sithi ngama-villages loko kutho ukubana esigabeni lapho ohlala khona singanika umzekeliso owephilandaba ilayini yami yona leyana kumele ngiphumelesele abantu abahlala kwaphana ilayini eyodwa khonapha sibe ngu-50 nxa singu-50 sesibumba-ke iseli khonapha kuthi ilayini elandelayo layo ingabumbe yayo ilayini elandelayo ibumbe yayo lokhwana kwenza ukubana sikwanise ubakwazi abantu bonke abakhona beduze njalo sesikwanisa lokuthi wena nxa sisenze inhlelo ezinjengazonalezo zokubhalisa sokulula ukubizana khona phana singomakhelwane komakhelwane buyani ohayabhalise ngubani uhlupho kuyini sesimncedisa umuntu nxa elo hlupho ngoba siyazana phela sesigabeni sinye esifana nayo khonapha eduze singomakhelwane so sisebenza njalo ukuthi kube lula ukufinyelelela abantu nxa sisuka amaseli laphana sesiyabumba amabranch siqhubeka siyabumba i-district andobona siyabe silokhu sibumba ngabantu esilokhu sazana kwaphana sisebenzelana ndawonye kube lula ke ukubana sibe sonke sibe ndawonye sibe kwazi ukuthi lo uhlupho lake kuyini ancediseke nxa encediseka kuhamba kunjalo nje.
Liqhubeka njani uhlelo lokubhalisela ukuvota kulengxaki yini njengoba sisiza ukuthi lokho bebalutshwana
uhlelo lokukhuthaza abantu bana bebhalise ukuvota luqhubekela lusiya phambili sibili ngibonile amabandla atshiyeneyo kuhlanganisela even ne-MDCT sibonile bebuthanisa abantu bezama uba ubana beba-encourage siyabona nalaba abathanda ukubhala kulezi ezama-social media o-twitter la langaphi ngaphi labo bezama into efanayo lathi njengebandla lezanupiyefu besiloku sikhuthaza sibili amalunga ethu ubana ahambe ayobhalisa ye kuyadanisa sibili inani labantu ababhalisayo lapha koBulawayo selilutshwane kakhulu liphansi sibili well abanye bahlutshwa ngamaphepha lawo amele bebe lawo ama-ID lento ezinjalo nje so siyakhuthaza njalo ubana uhulumende kavule akwenze kube lula especially lapha emadorobheni ngoba ngiyakwazi emakhaya ngale izinduna labo sabhuku bengakubhalela incwadi kuba lula kakhulu pho ke ngapha emathawuni besifuna ukukhuthaza uhulumende ubana ngabe uyavumela ubana okhansela labo MP bekwanisa ubana bebe ngabanye babantu abakwanisa ubana bebhalele abantu izincwadi njengoba lapha koBulawayo siyakwazi abaningi bazalele e-South Africa abanye noma bezalele khona abazali bathi behambe e-South Africa baloba khonale so akwenzakale khonoko ubana kube lula ubana abantu bathole lawo maphepha okuthi bona bakwanise ukubana bayobhalisa ukuvota
sake saxoxa lawe wona lo umsakazo sithi kufanele abantu bebhalisele ukuvota ngoba sokuzanciphiswa inani lezigaba lezitulo ephalamende
i-delimitation exercise iyabuya ngempela njengoba ukutsho njengalapha koBulawayo silama-city angu-12 nxa ngikhangele mina i-delimitation exercise le ingenzakala singagcina sesisalelwe ngama-city mhlawumbe angu-9 kuphela so khonokwana kusuka kusilimaze ngoba siyabe sesile-less representation ephalamende okusuka kutshengisa ubana mhlawumbe u-m p ade mele ekhave isigaba esingaka uyagcina sekhave isigaba sesikhule kakhulu agcine ngasafinyeleli ukusebenza kuhle esebenzele abantu khonapho endaweni yona leyo so kuqakathekile kakhulu ubana ngabe abantu sibili bayasukuma ngobuningi babo behambe beyobhalisa ukuvota.